Well, sebefikile la lapho sathola ukuthi bezothola amapolisa njenganjalo athiwona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselelwanga ukuthi sikube lokuphikisana basayo kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye besebenzisa umsebenzi dawura lowo msebenzi ahambe siwenzile usiwenele sizabuya sisindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele muva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Tsamisela wabandela abaningi abalandeli bakhe bajoyine kumnangagwa bazama ukuthi ke lomnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liyesebenza lomnangagwa.
Lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje oloku hlanyela izihlahla lokugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Ye, asohlelo olumayo ngoba phela sikhangele ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluchathe kakhulu lokuthi silungise imumo elizweni njalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu oluvele lwasungulwa ngupresident Tsamisa.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
Umongameli ubengazange alungiselele lokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba nempumela enhle kakhulu njalo elizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba nohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.